i-independence le isiyengeya abalutshwana abadlayo abasuthayo abaningi abalamsebenzi abaningi bafelwa izihlobo ngegugurawundi abakaboni into abangangenela bayiselebrethe abakakhululeki kakukabi nesizathu sokuthi bakuselebrethe i-independence ngakho mhlawumbe laba abahambileyo bayabona okuzuzakalayo ku-independence kanti-ke vele kuqakathekile ukuthi sithi thina i-independence nxa ngabe ihanjiswe ngendlela eqondileyo wonke umuntu ekhululekile kungela corruption kungela kubulalana kungela kuncindezelana kumele wonke umuntu aphatheke ku-celebration ye-independence day
ukuba khona kukachamisa ukubambana kwakhe lomnankagwa kulumkhosi ubona kunceda yini ekwenqabeleni udlakela lokufuthelana okwanda ukuba khona ngesikhathi sokhetho kumbe ubona kusetshenziswa nje izanupf nxa isisiya kwamanye amazwe sitshela abaphandle kwelizwe isithi hayi into zihamba kuhle ezimbabwe khangelani labe opposition besilabo ku-independence
asoziyekele ukukusebenzisa khona lokhu ukuthi otshamisa bebekhona ukuthi igijimise udaba lokuthi hayi anti liyabona simunye sisebenza ndawonye kodwa okudingwa ngabantu bezimbabwe yukuthi wonke umuntu obusayo anakekele abantu abangabusiyo ababuswayo akwazi ukusebenza labe-opposition labe-ruling kuyinto enhle nxa abantu besebenza ndawonye kodwa akuvele enhliziyweni yalaba abasibusayo ukuthi ilizwe kalihlangane kalibumbane bahloniphe amalungelo abantu zabona abantu besebenza ndawonye kusiya phambili
uzulu yena uthini ikakhulu nxa sikhangela ukubana ngokwakuqala ukuthi kunanzwe ilanga likazibuse umgabe engayisuye mongameli wezimbabwe
ye umgabe kakho izanup f ikhona umgabe kakho kodwa izilonda zegugurawundi lokhu ezikhona umgabe kakho kodwa imisebenzi lokhu ingekho umgabe kakho kodwa amaphodo lokhu ekhona amatishala engabhadalwa amanesi nanko axotshiwe izinsizi lokhu eziqhubeka ziya phambili ukusuka kwakhe lokuhlala kwakhe abantu abaningi bakubona lokhu kufanana kukabi le nguquko ebambekayo